limibono ivela ngesikhathi isiyiminyaka emine umongameli Emmerson Mnangagwa wabekwa kuleso sikhundla ngabebutho lapho behlutshinile owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Usuku lwanamhlanje ngomnyaka ka-2017 yikho lapho uMnangagwa wakhethwa ngabebutho ukuthi abephethe intambo zombuso andubana wenze ukhetho. Ukhetho lwahlelenziwa ngomnyaka olandelayo lapho wagcina enqoba khona wafungisa ukungena embusweni okusemthethweni. Incishi ecubukula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi yena awuboni umehluko phakathi kombuso wakhe lokamgabe.
Ukungena okwenza khona i-ED singatshona sihluphane abanye sibangisana ukuthi wangena ngekhumbeni. Kodwa-ke mina ngumuntu owangena isikhundla vele ewangamelanga abe khona. Awuthiyani kakhulu lo kaRobert ngenxa yokuthi siloku sikhankasa ukuthi amazwe sebesiwathethisa ukuthi bebuye belethe esithi i-freedom of investment. Okwakathesi emkhonweni eZimbabwe uMnangagwa uloku ekhuluma ngawo efaka igama leli elithi open for business. Singakukhangela ke mina ukubona kwami uNumzana Mnangagwa kala la plan kala la cebo.
Okungumqondo osekelwe isikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisi Anana.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni. Kakula okuhle esingakubamba sithi hawu lapha uMnangagwa uyenza kuhle. Mina kangakuboni ngoba abantu bakithi bayadubeka izibhedlela lokho ezingela mithi.
Kodwa umsekeli womholi womsebenzi kubandla leZANU-PF umnumzana Babutho Moyo uthi uMnangagwa usethethe inguquko enkulu lokho wathathayo intambo zombuso.
Lokhu kudalwa ngama-policies esithe yawafaka ajabulisa uZulu. Siyananzelela ukuthi i-economy yethu isithatha ngesilungu abathi it's a positive turnaround. Siyivalile i-report ebhalwe i-World Bank ikhangelela ukuthi umkhonomi wethu ungakhula nge-3.9% kulowonalo umnyaka. Konke lokho kusenzakala ngesikhathi umhlaba ubhekane nomkhuhlane we-COVID. Kodwa iZANU-PF ibonise ukuba resilient, yaba ne-economic growth in spite of the pandemic. Kungayisi ukuthi bekunalolu bhubhano, hhayi sikhaleli ngabe sesikhatshana khathesi lama-projects.
Omunye osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Munache Mdudza uthi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu.
Kutshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukubona inguquko elizweni. Sibonile ukuthi usetshintshe umkhonomi ekubeni ube umkhonomi obethembe imali zakwamanye amazwe, wawuyenza waba umkhonomi othembe ngemali yakuleli. Usesibona inguquko ekhona endaweni zokwakhwa kwemigwaqo, endaweni zokwakhwa kwamadamu, endaweni zoku-agriculture. Siyabona imisebenzi emihla yenzayo. Akulaviki edlulayo umongameli engazange ehambe eyovula kumbe ifekitali kumbe into zokulima kumbe indawo into ezinhle ezenzakala elizweni. Kutshengisa ukuthi isifiso sakhe sokuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe ephumelelayo.
Iningi lengcwethi ezicubungula ezombusazwe eziphakathi kwelizwe leziphandle kwelizwe zithi uZulu wayekhangelele ukuba ukukhitshwa kukaMgabe kwakuzathuthukisa inhlalakahle kaZulu, impilo ibe lula njalo umnotho uphe amathuba kwabaningi. Kodwa lokhu ukhanya kuliphupho nje elingasoze lafalafezeka. Zisithi njalo uZulu weZimbabwe usephila nzima ngenxa yokuphela amandla kwemali yakuleli nxa iqathaniswa ledola leMelika, kuthi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla. Abantu abaningi eZimbabwe bakhala ngokuthi abayiboni inguquko kulandela ukusuka kukaMgabe esikhundleni. Ezibhedlela lezikolo kulobunzima ngoba imbadalo yokuthola usizo lokwelatshwa leyemfundo layo ikhuphuka okungeneliswa ngabaningi, ngapha iholo lingakhuphuki ukuhambelana lalezindleko. Bathi njalo izimota zokuhambisa kazitholakali lanxa uhulumende waletha amabhasi awezupco kodwa ayeneli. Kulokhu kungahlaliseki eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbili azantabeni. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.